Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ziku 26 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya 17 years sebevunyelwe lapho kuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19.
Uhulumende wethule umbiko wokuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni ye-COVID-19.
Esikubonayo lapha inxa uhulumende we-UK deporta ama Zimbabweans akade ese-UK kusitshengisa ukuthi asingeke sitho ukuthi kulunga ukuthi sokulunga ubudlelwane sokulunga lokhu sikumele sikukhangele kucontext esikiyo e-COVID-19.
Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weBritane zifike elizweni namhlanje. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama-by-elections lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19 amanye amazwe afana leZambia esiba lokhetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amane 39,897 abakade sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19. Ngokutshona kwelanga layizolo lokhu kutsho ukuba sebesedlula izigidi ezimbili 2,422,256 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,853 bahlatshwe ijekiseni yesibili bengezelela inani laba kwabaphezu kwesigidi lengxenye 1.5 million asebehlatshiwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-shortwave.
Uhulumende wethule umbiko ukuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wedale labaphathintambo bakahulumende elecabinet. Unkosikazi Mchangwa uthi leli nyathelo lithethwe ngemva kokucebisana lengcwethi zezempilakahle.
The Ministry of Health and Child Care will employ the following strategies.
Abogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana bazakwenza lokhu besebenzisa indlela ezithiyeneyo ezibalisa ukusebenzisana labamankampani azimeleyo, abamabandla ezokholo lesiKristu, ama-universities kanye lezinye inhlangothi zemfundo yaphezulu.
Umnumzana Johane Nkomazana isakhamuzi sakoBulawayo uthi kulinyathelo elincomekayo.
Kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya 17 years sebevunyelwe lapho kuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19. Njengoba izikolo sezizavulwa abantu laba bazabe behlangana vele, so hayi into enhle kakhulu le.
Okungumqondo osekelwe ngumnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare.
Andiluboni luludaba olubi nxa ingcithi zabona kukahle ukuthi behlatshwe injection ngoba impilo yabantu imele iye lapho eyayikhona umkhuhlane lo ongakabi khona ngoba kathesa abantwana asayi esikolo akulalo utaba lwenzayo
umfundisi Willing Mo Mhlanga isiphathamandla sehlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi kumele uhulumende abone ukuthi ayatholakala lawo majekiseni
kambe ngabe kuthiwani ngalabo abafisa ukuthi bahlabe bazivikele bavikele izimuli lomphakathi wonke kodwa besela ithuba ngesizathu sokusilela kwalawo majekiseni kuyacela njalo ukuthi ugatsha lwezempilakahle lukwazi ukucacisa ngalokho
phezu kwalokho umfundisi Mhlanga uthi ufisa ngabe kuba khona ukusebenzisana okwaneleyo labamabandla okholo lwesiKristu
ubukhokheli bunesicelo osiya kuhulumende ukuthi amabandla lawo abe labo abazabamela kulolo qembu elikhangela konke okumayelana ne-COVID-19 elizweni
Ngakolunye udaba olufanayo uhulumende uveze ukuba usezotholisa uhulumende wakwele Namibia inkulungwane ezingamachumi amabili zamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 20,000 doses njengesibonelo sokusebenzisana lobudlelwano bukhona phakathi kwamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa. Abogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana ngendlela zebulenjini eye-Twitter. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ningumevis kama.
Kunjalo nje, abenhlanganiso zababalisi bathi izikolo azikalungeli ngokugcweleyo ukuvula. Bethi lelinyathelo lijume ababalisi kanye lezikolo ikakhulu labo okumele abafundi behlale khona ama boarding schools. Ngakwelinye icele abazali bathi izikolo zifuna abantwana babuye ezikolo behlawule ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uhulumende wethule lumbiko izolo ethi abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso bazavula ngeviki ezayo mhlaka 30 Ncwabakazi kuthi abanye bonke bazaqala mhlaka 6 Mpandula. Umsekelo womkhokheli weZimbabwe National Educators Union iZineo, uMnumzana Vusi Muzi Maphosa, usola isinqumo sokuvulwa kwezikolo.
Izikolo nibona zingakabi ready ukuvulwa ngoba kumele abazali babhadale imali ukuze izikolo zenelise ukubana zithenge impahla zokuvika. Yela umkhuhlane lo kunye lokuthi bathenge ukudla abazali bebengabhadali ngoba bajunyiwe ababalisi abafundisa emakhala obaluhlupho olukhulu kakhulu elokubana ingcosana imali abayitholayo sibele sebayiqeda kakusoze kwenelise ukuthi babuyele ezikolo bayivula njalo besikhuthaza uhulumende ukubana ame kancane maybe nge 2 weeks bafakele ababalisi imali zokubana bayemsebenzini
umnumzana Raymond Majongwe unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende acabangisise isinqumo sakhe sokuvula ezikolo Inkosikazi Melisa Mkwebu, umzali olomntwana ufunda ibanga lika form 4 ehlala esikolo uthi kulokunzima ngoba abaphiwanga isikhathi sokuthi balungiselele kanye lokubhadala indleko zezikolo.
Isinqumo esithethwa nguhulumende siyasibona siyasizwa kodwa njengabazali silokudana okukhulu ngoba isikhathi esiseleyo ukuthi izikolo zivulwe sincane kakhulu ukuthi sikwanise ukuhlanganisa konke okufunekayo. Okunye esikunanzelelayo ukuthi akula payment plan yokubhadala i-school fees izikolo ziyabe zifuna imali yazo ngokugcweleyo lokhu kusuke kusiphazamise kakhulu okokuthi ngakukhona okwenziwayo phambilini ngendlela yokubhadala i-school fees nxa izikolo zivulwa zihle ziyevalwa ngo-December ukuthi lathi sikhululeke
kusenjalo umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro eqeda ukuhlola ukuqhutshwa kokuhlatshwa kwabantu amajekiseni awe COVID-19 vaccine esibhedlela seParirenyathwa wazise ukuthi amabandla ezokholo asengaphathisa uhulumende ukuhlaba abantu ngokuqoqa amalunga ebandla lokukhetha abongi lamadokotela abasemabandleni ukuze baphiwe amajekiseni bahlabe abakhonza lawo umnumzana Gift Kadebe, umhlali wakobulawayo upha umbono wakhe ngalokhu.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu ukubana laba amachurch bevunyizwe ukuthi bevaccinate amalunga ebandla lakho ngoba ungakhangela lakho phakathi kwamachurch kule nhlobonhlobo yabantu abatshiyeneyo labo dokotela labanesi bakhona so nxa abantu laba abalolwazi bezempilakahle bekhona phakathi kwamachurch kuzancedisa ukuthi bethi beyenze kube beinstill i-confidence ebantwini ababalidayo kuzabalula njalo ukuthi abantu bekwazi ukuvaccinate bekwazi ukuthi bavaccinate yilaba abantu abasonda labo bakhonza labo ngombono wami ngibona yinto enhle kakhulu njalo ithancedisa ukuthi sikwanise ukuachieve herd immunity abantu abaningi bekwazi ukuthi behlatshwe.
Inkosikazi Ethel Ngwenya, omunye wabazalwane abamukele ukuthi abantu bahlatshwe emasontweni, uthi bayakwamukela ukuthiwa nguhulumende.
Ngezinye indlela into enhle nje ngoba bekunzima ukuthi sithi abantu ababuyele ezindlini ngoba kabahlatshwanga. Kambe abantu belanda ukuzosindiswa, omunye nomunye ususwa into emsusa ngibo nemzini wakhe uhlaze esontweni. Kodwa nasesithatha umsoswa ngumsebenzi othi naye abantu ngababuyele ngoba bakahlatshwanga. So kungaba ngcono nje abantu bazibuyele nje bekhululekile behlatshiwe, abeyezohlatshwa abuyele emzini, sibuye sizosonta sikhululekile sona.
Izikolo zazikhangelelwe ukuvula ngoNhlangulwa kodwa ngenxa yokumemetheka ngamandla we-COVID-19 eZimbabwe zagcina zivalwa okwenyanga phose ezintathu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Iqembu lesibili lezivalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abantu laba bafike esilindweni sendizamchina eseRobert Mugabe International Airport eHarare ngendizamchina yohlobo lweBoeing 767. Bebethwele impahla ezindutshwane njalo bengafuni ukukhuluma lentatheli zindaba. Kuthi omunye wabo utshele intatheli ukuba kabasoze bekhulume lentatheli. Ngemva kokufika kwabo bathethwe basiwa endaweni yeZipam eseDarwendale, lapho abazagcinwa khona okwensuku ezilitshumi kulandelwa iziqondiso zikahulumende zokubona ukuthi abantu abavela phandle kwelizwe vale COVID-19 loba hatshi. Ekhuluma nomsakazi weZBC, umholi weziphepheli kugatsha lukahulumende lezemsebenzi umnumzana Thotamirephi Tiribali uthe uhulumende ucela abantu ukuba bakhangele izihlobo zabo eZipam. Kunyanga ephelileyo ngemva kokuphendukiswa kwabanye abaxotha kweLebhilitane, uhulumende weZimbabwe uthi lokhu kuveza ukuba ubudlelwane phakathi wakhe lamanye amazwe omhlaba sekusiba ngcono. Kodwa ingcitshi wezombusazwe umnumzana Bengizela Gumbo uthe lokhu kubangelwa yiCOVID-19 ngoba amazwe engasafuni abantu abaningi ikakhulu izephula mthetho.
Esikubonayo lapha inxa uhulumende we-UK deporta amaZimbabweans akade ese-UK kusitshengisa ukuthi asingeke sitsho ukuthi kulunga ukuthi sokulunga udlelwane sokulunga. Lokhu sikumele sikukhangele ku-context yesikiyo eka-COVID-19. Ongakuthi i-COVID-19 isifake i-strain kulokuzeni kuma-coffers ama-government lawo kuya kulama-refugees eZimbabwe khona okuya kulama-Zimbabwe khona. So bonani mina i-COVID-19 containment measure leyenzwayo.
Uqhubeke sithi eleZimbabwe kalenzi okuningi ukuthi abantu balo bengakhulisi ukuhlala kwamanye amazwe.
Kukhona ngoba ubudlelwano singathi buyalunga ma kungokuthi kade kungela i-problem nje ye-COVID-19. Yikho lapha singakusebenzisa ukuthi kutshengisa ukuthi ubudlelwano bayalunga, kumbe kutshengisa ukuthi abantu sebesiba lani, sebesiba le-confidence ku-government yeZimbabwe ukuthi sebejika. But ngale nje kule i-situation esikuyo kutshengisa lo.
Esinye sakamusi eHarare umnumzana Gibson Nyikadzino uthi kumele uZulu amukele abantu abavela kwamanye amazwe.
The society should be able to help in rehabilitating these people. We have not been home for a long time.
Abantu laba kumele bamukele ngoba sebehlale isikhathi eside bengekho kuleli. Kumele abantu bezame ukwenza okuhle njengabantu lokuvikela indawo zethu ebantwini laba.
They might receive from the people. So there has to be a balancing act between doing what's appropriate as human beings and also safeguarding our community.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule. Ukuza kweziphepheli lezi kutsho ukuba sekunabantu abangamashumi amabili lanye ngemva kokuza kweqembu lakuqala bevelela eBrithani kunyanga edluleyo. Uhulumende weBrithani useveze ukuba kuzaphendukisa izizalwane zeZimbabwe ezikhishwa emajele ngemva kokubotshelwa amacala ehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje uhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni negciwane le coronavirus. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama by-elections lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19 amanye amazwe afana leZambia esiba lokhetho. Ekuqaleni komnyaka odluleyo uhulumende wethula isinqumo sokuthi akusoze kwenziwe ukhetho umumo wegciwane le-coronavirus uze ube nganeno. Lokhu wakutsho lanxa kwaba lezixhenxe ezimbalwa ezedalela iphalamende lamakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT. Umanyano we-World Health Organization wathi ukhetho luqakathekile okokuthi kumele lwenziwe kulandela imigoqo evimba ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Amanye amazwe alandela linkuthazo enza ukhetho kodwa eZimbabwe lokhu limenge lokuthi ukhetho luzenziwa kuphela nxa kungasela bubhane lwe-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swither Njirowotsa endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula ingxoxo.
Well, oqadileyo yikuthi thina lathi njengeZimbabwe siloko sifunda sibona ukubana abanye bakwenza njani ngoba into yonke yathi ukuthi uzaba wedwa oyaziyo. Uhulumende weZimbabwe ebona kufanele ukubana emise ukhetho esesabela ukuba nobhubhane lolu lungasuka lutshabalalise abantu. Kodwa siloko sithatha ama-notes kwezinye indawo lapho sokwenzakale khona sibonile eZambia bakwenzile siyafunda khona phana sithatha ama-notes bana bakwenze njani kwenza ukuthi lathi ngapha nxa sesikwenza sikwenze ngendlela epheleleyo engasoze igcine isisifake engozini esizama ukubana siyivikele ngama-lockdown lawa akhona kulezi nsuku ngoba phela abantu abadala bayasho ukuthi bona ibuzwa kwabaphambili phela indlela.
Ye, nanto udaba mnumzana Jirotsa lina njengebandla sizwa likhonona ukuthi hayi ukhetho kalwenziwe kwezinye indawo luyenziwa. Uthini ngalokho kukhulunywa ngubaba uJuma?
Lokhu akutshoyo ngiyakuphikisa sibili ngoba awungaza ukuthi wena yindlela ebuzwa kwabaphambili esithokhela abeZambia. Indaba le ngiyemedicine yamadokotela. So lathi silawa amadokotela angahlola leyo ndaba. Into emgqoka nje yikuthi iZANU-PF kayithandi ukuthi kube lokhetho ngoba ungananzelela u-Edicross wavela wakutsho ukuthi ama-election ka-2023 aza postponwa. Ungaboni into ikhulunywa ngu-Edicross ukuthi ube kwazi ukuthi iZANU-PF izalandela. U-Edicross uke wakhipha isinqumo nge-Reserve Bank. Abe-Reserve Bank bayarabhatha ethole ukuthi kwakuliqiniso. Kulokhu uZANU-PF wakhuluma njalo ngendaba ezophilwa kokhetho kusetshenziswa enye organization NCITA. So that's the first point. Into yesibili ikuthi ukubhanwa kwama-election kusukele mhlaka October 2, 2020 kuyi-statutory instrument number 225A of 220 kwakuyi-public health COVID-19 prevention containment and treatment amendment regulations. Leyo ncwadi yabalwa ngu-Sentine Chiwenga, right, esithi yena akusoke kube lama by-elections. Siyathola namhlanje ukuthi kungela ma by-elections njalo abantu abasebebiselwa esikhundleni nabantu abakuhlangothi lukaMonsora hathi abakachamisa. But ungakhangela bona abezani ikakhulu oRichard laba abe-March North khangele e-March West abantu bezani babelokhu bebuthana.
Nanti udaba Jona.
Right, njengoba ngitshilo maphambilini uhulumende ebengabe lesuwa lesiqinisela sokubana ukhetho lolu lungaba njani njengoba nje besingela any precedence before kusenzakala lokho. Ngakho ngitshilo njalo ngathi hayi thina vele asiboni kule ntembe
ukopa into enhle sikhangile sabona ubana iZambia ikubambe njani kwinto lokho ngakho ke mina ngiyabona ubana emaduzaneni lapha uzabona lathi sesikwanisa ubana sithi hayi into le singayibamba sinze kanje uhlupho siba lalo ukuthi sisuka sibe laba odoubting Thomas abaningi kakhulu umuntu ahlayale engakabona ukuthi uhulumende na uzayenza njani but sikubonile kaningi uhulumende izinto ade becala abantu becala ubana azozazenze ebezenza ngemuva kokubana esebonile ubana kubanjwa kanjani kuhamba kanjani so into le ehlala ikhulunywa ubana uhulumende lo is a listening government kuqinisekile mpela mpela siyalalela siyafunda bese sisenza esingasuke sikwenze kupho ngokugijimela ukwenza ngoba ubhubhane lolu beluchaya luchayile mina nginje so luchayele umzukulu wami lwalushayela umfowethu sibili omdala kunami so yinto echaya ekhona ephilayo so-ke nxa kunjalo asonto ngapho kudlala ngayo upho ngokwenza nje ukuchaya indima nje enganto mhlawumbe nje yinto nje yamaphepha a yinto ekhona ephilayo ngakho-ke uqhelisekile ubana khona ngezikhathi zonke ungakayenzi into enjalo funda ufundisise ubone kanti esihanta bona abantu abaningi babecaga ukuthi bona sokuzavulwa njengoba ama-figures asehlile kodwa ngenxa yamanye ama-scientific reasons abe i-advisor i-ministry of health kulokhu silokhu siku-lowdown elalevel 4 naleli okuyinto enhle hatshi ukuthi kuyenziwa ukuthatheka asenzeli ngendlela yokuthi bona siyabe siqinisekile sikwazi ukuba siyenzani ngoba singapha ngokuthatheka sibongolandela nje singafundanga kuhle yikho lapho esegcina nje singena emanyaleni onalawo esizama ukuwabalekela
nanto udaba mnumzana Jirodza
hayi mbona ukuthi umfowethu lapho ulokhu ephikelela ngokuthi abe ezama ukuthi asiqile ngento engekho lapho uthi yena akuzange kube le precedence manje isi precedence isikhiwo esitshengisa ukuthi into eseke yayenzakala ngifuna ukutshela umfowethu lapho uJosepha ukuthi mhlaka October 18, 2020, eGuinea kwaba lama presidential elections. Ngiyako phelile lo. October 28 kwaba lama elections eGuinea. EGhana kwaba lama elections eParliament. Ngibonani sawangu is 10, ama election awe is 10 vele. Okuthi vele awudingakali president into esobala nje ukuthi umnangaqo kafuni ma election.
Umnumzana Swithan Jirohotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Ngemva kokuzamazama komhlaba ukwahlasela eleHaiti ngozibandlela womnyaka ka-2010, kwabhubha abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu, 150,000. Izizalwane zelemelika zahle zasungula uhlelo lokuphathisa zathumela abokuhlenga abawelwe ingozi, odokotela kunye lenqwabanqwaba yokudla, amanzi, imithi, impahla yokuzihlanza lamatende okuhlala. Mhlazi ku-14 Ntulikazi kuwonale umnyaka, kube lokuzamazama komhlaba njalo kwele Haiti. Kwafa njalo abantu abaningi, abanye badilikelwa izindlu, balimala elemelika njalo laphathisa abantu bakwele Haiti. Kolunye njalo udubo lwabantu bakwele Haiti nidaniswe ingozi ebangelwe ikuzamazama komhlaba okwenzakale eSaint Louis du Sud kwele Haiti namuhla ekuseni. Sithumele amazwi enduduzo kubo bonke abalahlekelwe izihlobo kumbe abathole amabhizimusi abo esechabalele.
ngivumele uhanjiswa kunqedo ngesiphangiphangi ngakhetha isiphathamandla senhlanganiso ye-USAID uSamantha Power ozakhokhela uhlelo lokuphathisa, kutsho uMongameli Joe Biden. Sisebenzisa inhlanganiso ye-USAID sisekela imizamo yokucwayisisa ukuthi kwawonakala okunganani njalo lokuphathisa abalimalayo labadilikelwa yizakhiwo zabo. Elemelika lizahlala lilobudlelwano obuhle leHaiti njalo lizaqhubekela phambili liphathisa ngemva kwesehlakalo lesi. EleHaiti lihlala libhekane lendubo ezibangelwa ngumkhathi ezifana lokuzamazama komhlaba lezulu lesiphepho. Ngalokho inhlanganiso ye-USAID yaqala ukupha uncedo inhlanganiso ephathisa ukuhamba-hamba kwabantu ngamazwe e-International Organization for Migration leyomanyano we-United Nations World Food Program ukuhlala ziqaphele ingozi lezi lokuphathisa uhulumende weHaiti ukuthi enelise ukusukuma ngezikhathi ezinje lokwaba uncedo ngemfanelo. Lokhu kutsho ukuthi nxa ingozi ifikile kweHaiti, uncedo lwempilo luhlale lulungele ukwabiwa kulabo abayabe beludinga ngesiphangiphangi. Ukuhlakanipha komqondo lo kube sobala ngemva kokuzamazama komhlaba lapho inhlanganiso ezisebenzisana le-USAID zenelisa ukuphathisa ngesiphangiphangi. Phezu kwalokho, inhlanganiso ye-USAID yathumela ugatsha oluphathisa abawelwe ingozi olu-Disaster Assistance Response Team kumbe DART ngesikhathi esifitshane kulandela ingozi yokuzamazama komhlaba. Ngenyanga kaNcwabakazi ziku-16 kulandela isicelo sikahulumende weHaiti, i-USAID yathumela inhlanganiso ehlenga abawelwe ingozi i-Urban Search and Rescue Team eselizweni leHaiti iphathisa ngokudinga abalokhu bengabonakali beyingxenye ye-DART bephathisana lezizalwane zakweleHaiti. I-USAID iyathola njalo uncedo kugatsha lwezomvikela olwe-Department of Defense kusigaba se-United States Southern Command logatsha lwe-US Coast Guard oluthwala amalunga ogatsha lwe-DART ukuya lokusuka kundawo ezilomonakalo kunye lezizalwane zakweleHaiti ezalimalayo edolobheni le-Port-au-Prince. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko ukuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni ye-COVID-19. Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weleBhilitane zifike elizweni namhlanje. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.